mina ngokubona kwami kuzangena emakhampanini amaningi ikakhulu lawo awenza ezenziwayo ngoba yiwo afuna amagesi amaningi. Kuzangena ngoba amagesi yiwo avele esetshenziswa ukuthi kwenziwe impahla. Nxa kungasela amagesi kusho ukuthi impahla kazisenziwa. Nxa impahla zingasenziwa kusho ukuthi phela okuyikho isizathu sokuthi amakhampani abe khona kuyabe kungasekho, okutho ukuthi nxa kungasela mpahla ezithengiswa kungasela mali okulandelayo ukuthini kwehliswe zisebenza.
Ngokubona kwakho kungakulamanye yini amankampani aseseduze ngaphandle kwesebhuzi lesizwayo ukuthi sixotsha abantu?
Kokuqala khangela yona isebhuzi ngokwayo yodwa ivele inamakhampani asebenzelana lawo. Nxa kuyikuthi yona isenkingeni kusho ukuthi amakhampani la asebenzelana lawo anjani asesenkingeni, yiwo kanye azalandela kaphezu ngoba la besenkingeni ngoba sisebenzelana la isebhuzi ikakhulu. And amanye amakhampani azalandela ngokuphanya nawa lawo awenza ukwenziwayo kuthiwa ngama-mining companies ngoba asikeso anti uyakhumbula ukuthi kusukwane sanda kudlula bake bathumela sibili ilizwi lokukhalaza kuziphathamandla zezesu ukuthi hhayi bebecela kakhulu ukuthi bona ukuchithwa kwamagesi lokhu kungabaqandeki.
Okokuthi nxa sikhangele sibili umnyaka usiyaphela lowo singabona sekulamanye amankampani asexotsha abantu.
Lokho sibili nxa kuyikuthi udaba lwamagesi alulungisekanga, hhayi sasekukhangelele sibili, hhayi kancane. Okungenzakala hlezi njengoba vele besesiya ekupheleni komnyaka amakhampani amaningi andise ukuthi avale ngo-December. Engxenye kwalo nyaka kungaba yikho khonokho ukuthi abantu kuthiwe kabahambe masinyane kuma-holiday khisimusi bekhangelela ukuthi babone ukuthi uhlupho lwamagesi lolu luzake lunjani kusiya kuqalisa ukuphela kokuqalisa komnyaka. Ingxenye yikho kungasiza nje kwakhathesi, kodwa-ke nxa luqhubeka hhayi sikhangelele ukuthi amakhampani amaningi azavala ngenxa yevala ziningi izinto ezizosebenzeka.
Manje nxa sikhangele amanye amankampani angayisiwo awukwenza lawo i-manufacturing afana le-tourism lokunye okunjalo, ubona njani wena ukuthi ayafinyelelwa yini ludubo lona?
Akuna khampani engeke ifinyelele ludubo lolu maningi omakhampani wonke ngoba ugesi uvele nguyo osetshenziswayo wonke amakhampani. Engasekho then sokule nkinga.
Bengathenga amasola lama-generator akuphathisi na?
Emakhampanini amancane ye kungaphathisa, ikakhulu lawo owatshoyo awe-tourism ngoba ikakhulu angithi ngamahotela. Amahotela angathenga amasola panels okulayitha lama-generator okulayitha ukuthi-ke ukuphela basebenzise igali. Kodwa-ke amakhampani anjenge nama-mining company i-generator ivele kayenzi lutho.